akuzukuba lula ukuthi iMelika isuse izijeziso zenotho lanxa ngabe abe-Afrika bengakhuluma ngobuningi, kodwa kuza kupha igovernment yeZimbabwe ithuba lokucatsha ngemva kwezijeziso zenotho, ikusebenzise njalo urecruiter ama-isapoti ikakhulu siyokhethweni luka-2023, ikwenze sengathi konke okwenzakalayo kubangwa ngabantu bangaphandle, kubangwa izijeziso zenotho. Ebengufisa ngilethemba okufiswa ngabantu beZimbabwe bonke jikelele kumbe ngobunengi yokuthi amazwe aseAfrika akhulume ngazwilinye, esola ukungavuswa kahle kwelizwe, esola ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu, ukungahlonitshwa kwedemocracy, ukungahlonitshwa kweconstitution, i-corruption, lakho konke esikubona kusenzeka eZimbabwe. Akhulume ngazwilinye sithi kakube le-free and fair election. Yikho lokho okudingakalayo, yizo lezo nguquko zingaba khona ezizasusa izijeziso zenotho. Ukuthi bakhulume ngezijeziso zenotho sengathi zivela nje lapho kungekho khona akuqondanga, bakhulume ngalokho okubanga izijeziso zenotho bese zisuswa kanjalo.
Amazwi kaMnangagwa uwazwe njani?
Umongameli kakhuluma ngalotho, ukhulume khona lokuyana njengendlela umgaba ekhuluma ngayo, lanxa ubengathethisi yena nxa umqathanisa lo mgabe. Kodwa akulalutho oluletha inguquko alukhulumileyo. Konke lokhu ukuthi amalungelo abantu ayahlonitshwa, ukuthi kulokuthula elizweni, ukuthi uhulumende uletha intuthuko ebantwini, yinto engekhoyo nje ayitshele i-United Nations. Ngakho-ke akula nguquko ezaba khona, kuzaqhubeka futhi kumnyaka olandelayo lalandelayo nxa ilokhu ekhona, kumbe iZANU-PF nxa ilokhu ikhona, iyabe lokhu ikhuluma imeseji eyodwa isithi busa kahle, iliphethe kahle ilizwe lanxa ngabe lokho kungenzeki.
Konke lokhu okukhulunywe ku-United Nations ubona kulandelelwa yini, kuthathwa amanyathelo, kumbe kuzaphelela nje eboyeni njengesithukuthuku zenja kungabi indaba zalutho?
Ngibona sengathi kuzaqhubeka kukhulunywa ku-United Nations, singakhohlwa ukuthi kuke kwaba lo special rapporteur owafika kwelaseZimbabwe, wayaphuma esithi izijeziso zenotho zilimaza kakhulu iZimbabwe, zilimaza abantwana, zilimaza omama, zilimaza ezempilo, zilimaza ezemfundo, wabala izinto ezihlukahlukeneyo nje. Ngibona sengathi khona lokho kuzaqhubeka ukuqhutshekwa kukhulunywa ngakho. Njalo ke iZimbabwe iza kusebenza kakhulu futhi ukuthi omongameli bamazwe ahlukahlukeneyo bebekhuluma ngalokho. Kodwa lokho kakusoze kulethe inguquko yendlela iZANU-PF ebusa ngakhona elizweni, kanti ke futhi kakusoze kwenze kube lula ukuthi izwe linjengela seMelika lisuse izijeziso zenotho. Okuzaletha inguquko ukuthi kubuswe ngendlela e-different, kubuswe kahle ilizwe, bathi besiya kwelaseMelika lalawo mazwe afaka izijeziso zenotho bathi bekasenza lokhu lalokhu, nanku konke ukubusa kahle, i-rule of law, i-democracy, respect for human rights imphecelezi esiyenzayo, susani-ke izijeziso zenotho. Ngaleyo ndlela kuzaba lula ukuthi zisuswe, kulokuthi abantu bonke bakhulume nje kungela nguquko on the ground.